Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 1 Nhlolanja 2025 ngodaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje, abakumabandla achiyene eZimbabwe bachothoza imizamo yokuguqula isekelo sombuso welizwe ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Abatsha bathi sebelahle ithemba ngekusasa yabo ngenxa yesimo esibi somnotho eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abakumabandla achiyeneyo eZimbabwe bachothoza imizamo yokuguqula isekelo sombuso welizwe ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Abakubandla leZaphu, Triple C, leMthwakazi Republic Party lamanye bathi abasekela uMnangagwa benza okufana lalokho okwakusenziwa yilabo ababethakazelela owayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe owagenqula libutho ngo-2017. Abafisa ukuba uMnangagwa ahlale embusweni bathi uqhuba kuhle inhlelo zelizwe ezijiyeneyo. Bakhona njalo abakubandlaleli abatshaya phansi ngenduku besithi uMnangagwa kasoze eqhubeke esembusweni isikhathi sokugqitshwa kombuso wakhe singafika. Omunye wabachothoza ukwenzakala kubandla elibusayo ngumnumzana Matthew Spanda okhokhela elinye lamacele ebandla leZaphu.
Ngikhuluma kunje nje izulu belisina, akusela mgwaqo eZimbabwe. Imoto zethu ziyafa ziwele emagodini kukhoza ama-accident. Akula mithi ezibhedlela babugidi. Abantu ngikhuluma kunje bayafa ezibhedlela baswele imali yokwelatshwa, bagcine o-private doctor babacharge ama-user imali eningi abangelayo. Uthole ukuthi abantu bagcina besifa. Angithi ngikhuluma kunje nje akula magetsi eZimbabwe. Ngikhuluma kunje nje ama-izinto ziyabola ema-fridgeini, industry kuyabola bala. Asengikhuluma kunje nje ukona lomnyaka esingene kiwo manenge amakampani asevalile indaba yokuthi amagetsi kawakho abakwazi ukusebenza bengakwazi ukusebenza lama taxi lawo afakiweyo asemanenge kakhulu angithi asesenza abantu behluleke ukusebenza
ye kodwa singathi ke khona bokubhubese kambe ikho na kulwelayo khonoko ngazi ukhangelelwa ngakho.
Hayi vele akusikho lokho kwalelwa ngabantu kubaba uDube. Abantu malele inhlala kahle ngithi. Befuna ukuthi bahlale kahle, bazivuse, babe lekhulumende ole democracy, olalela izikhalazo zabantu lembono yabantu kuboniswane. Kungabi lokuthi kulo munye othi khona yena ufuna kwenziwe kanje, engathi ngumuntu oseqhatsha abantu. Yiko kwenza ke kube lo hlupho lona lolo lukhona elizweni lethu.
Soke kulungiswa njani bobesi?
Into le ukuthi ilunge ukuthi abantu babe into eyi-one eZimbabwe bavumelane. Abantu bayekele ukubandlululana ngemihlobo. Abantu bayekele ukweyisana ukuthi lapha kulabantu abanje abaqakathekileyo kulabanye laba abantu abaqakathekanga kulabanye. Abantu babe lo mqondo ofanayo. Ube eyi-one bavumelane ngento eyi-one ukuthi lizwe lethu ukuthi liphumelele kasenzeni kanje. Angithi makuyinto embi bathi asikhipheni into embi sizame ukufaka into enjani eyabantu bonke beZimbabwe abaza kufaka nikani imbono efanayo.
Lo ngumnumzana Matthew Spanda umkhokheli welinye lamacele eZaphu obexoxalo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Patson Sivanda okubandla leZanu PF.
Le ndaba ka-2030 intle ngokuba kubi kwayo, ibe mbi ngokuba nhle kwayo. Ungizwisise khona lapho. U-2030 akamangalisi, akethusi, awula constitution ongathiwa ephuliwe la. I-constitution ayisiyo straight jacket, ivele iyagotshiswa iyamendwa njengebhasikili nje into eyenziwayo ekhandwayo iyabe lokhu ikhandwa ngokuya kwesikhathi yona i-10 days le vele mbana wakwangena wasebenza nokukhanyayo utrump nangulayelizamuzo ngasoze avume ukuthi aphume engenzanga lutho usebuye kwesibili uzafuna laye ukuthi aqhubekise phambili akumangalisi lokho nxa izanupf ijilo yikholokho abanye ngababelelungelo labo lokuthi basole nxa besola bangaze bazongena kuzanupf bangene bathathe iconstitution bayigaqe ukuthi bafake abantu emlonyeni ukuthi izanupf melithini nxa kuthe 20-30 yikholokho
yes banda manje-ke uchiwenga-ke nangu phela uyaxokozela khonapho
unxa uchiwenga engakufuni laye lilungelo lakhe kakhulumi njengo-vice president kodwa akukhona ikuthi nxa kungu-2030 lowo akumangalisi dube akumangalisi laba be-opposition bona abangela labo president babo babhizi bayakhuluma akula president owazakalayo ukuthi ngumpongo abakhona ayenzeni beqalela ngaphi besehluleka ukubumbana babe yimbumba bakwanisa ukuma njengezimbabwe njengama-citizens lawo batho abafuna ukukutsho nxa ama-citizens la awezanupf layo ethe 2030 there's nothing wrong with that one.
Lo ngumnumzana Patterson Sibanda okubandla lezanupf obexoxalo Gibbs Dube we-studio 7 esesigabeni semzingane eMatabeleland South.
Lamlela ndwandwe lamlela ndwandwe lamlelwa mshweshwe lamlela nampa bafube mbula lamlela ndwandwe.
Intsha yesigabeni sewange ithi ayisela themba ngekusasa yalo ngenxa yokwenzakala elizweni kakhulu kusimo somnotho oqhubeka ukugudeka kanye lezinga lokuthathwa kwezidakamizwa ngabasakhulayo. Unokuthi abadlamini usabela lolu daba esewange.
Imuli uyifisa ngayifisa but as long ngena something engiyenzayo kunzima ngoba ngangabasi ngaze ngibe layo ngizabagcina manje ngizakudlale la imuli yakho.
La ngamazwi kajaha uLucky Moyo oleminyaka engamathumi amathathu othule siloyiso sokuthatha unkosikazi akhe lo muzi wakhe saqinile kodwa lesi siloyiso siyize nje.
Ngeke ngazama nje impilo lami kodwa angizange ngaba lento ebutsha kwezi khuluma ngathesi ngesefolos ngizama ukuthi ngisebenzi akuphumanga lutho.
Osakhulayo njalo unkosikazi Ethel Mokomana oleminyaka engamathumi amabili lane uthi wathi eqeda uform 4 ngomnyaka ka-2018 wasesiyafundela umsebenzi emahoteleni eVictoria Falls kodwa lamanje isithupha sakhe lokhe sibekiwe.
Angiboni ukuthembisa ngoba almost 2 years lokhu engajikela ama-papers amanzi akendizanzalamfoe.
Ngobunzima lobo untombazana lo uthi ontanga bakhe sebezithola benatha izidakamizwa abanye bekhulelwa ngesizathu sokuswela.
Umuntu uyakwanisa ukuswela amaphedzi uyakwanisa ukuthi ehluleke ukuthi ethole amaphedzi kwesinye isikhathi umuntu kwanasekuqalisa ukublida and then find out ukuthi abantu basebekwazi esigabeni ukuthi umuntu kana sesikhathini sekwanisa ukumithiswa sezithwala.
Sixoxe njalo lo mnumzana Dumsani Khumalo esimfice emavinkilini yendlovu yena osanda kuphuma esigabeni sobujaha othi uzizwa yilokwesaba ngabanawo wakhe.
Ninja ngaze ngiqhathwe ekampanini ukuthi kuthe ngiyazi payslip sengicuthola umhlophe namhlanje abalandele emuva kwami isiwesi okunjengokuthi abantu kuzaze beyithola imisebenzi ukuthi baphume baye eBotswana baphume baye eSouth Africa baphume kumbe baye eZambia.
Umnu Khumalo uthi laba khonale benza imisebenzi engelaholo elibonakalayo ebalela ukulungisa izingadi lamajaladi yabaqhatshi ukusebenza ezindlini kanye lemisebenzi yokulinda emankampanini okuyikho ake azama nyakenye kwehlula ukukwenza wabotshwa ngokuswela amaphepha ekwele South Africa.
Abafuneki abantu bangaphandle ngale bona bathi 1 sibathathele amathuba emsebenzi sibathathele yonke into yabo manje thina ngapha sihluleka ukuzilungisela kuna okhokho babo ubaba babo they came to other countries bazokuba ngama-refugees from there batrainer besenza ama-training okukhulula ilizwe lizwe labo selikhululekile thina sisekele ukulungisela lizwe sesiyakwelapha.
ELeZimbabwe selele minyaka edlula amachumi amane liphakathi kwenziki yokuwa kwesisindo somnotho, ingcwethi yezithi kubangelwa inkohlakalo lobusela kuziphathamandla zikahulumende, ukunganakekelwa kukaZulu kwezamathuba emsebenzi lemfundo, kanye lokuchaphaza nje kwezemvelo ezingenza ilizwe leli likhulise umnotho, lokhu kubalela amadayimana. Uphenyo lwe-International Organization for Migration luveza ukuba ele-South Africa lodwa lilezizalwane zeZimbabwe ezedlula izigidi ezimbili 2 million. Kwele-United Kingdom kuphenyo lika-2020 kwavezwa ukuba kulezizalwane njalo ezedlula inkulungwane yekhulu 112,000, zisabalele njalo kwamanye amazwe abalisa i-Australia, Canada, America lamanye ngemizamo yokuziphilisa. Ngimele Studio 7 ngisewange nginguNokuthaba Dlamini.
Umongameli Donald Trump ukhangelelwe ukuthi uza kwethula imithelo kumpahla evela eMexico leCanada kuqala ngomhlaka 1 Nhlolanja, esithi lokho kuzathuthukisa umnotho weMelika. Kodwa njengoba okuningi kungakaziwa, ingcwethi zenotho osamabhizimusi labathengi bazama ukuzwisisa ukuthi lokhu kuzaba lomthelela bani. Umongameli Donald Trump uthele Melika liqilibezelwa ngamanye amazwe kwezokuthengiselana njalo uzinikele ukulwisana lalokho.
Tariffs will make our country rich.
Imithelo iza kwenza ilizwe lethu linothe.
Umongameli Trump uxwayise amazwe angazama ukumphikisa ukuthi uzawethesa imithelo. Ingcwethi zomnotho zinemibono etshiyeneyo ngalokho.
A tariff strategy can be implemented in such a way that the cost largely falls outside the country.
Imithelo le yenelisa ukufakwa ngendlela yokuthi indleko zonke zikhokhelwe phandle kwelizwe.
Ingcwethi yezenotho mnumzana James Galbraith uthi imithelo kaTrump ilakho ukuthuthukisa amankampani eMelika. Kodwa ezinye ingcwethi zenotho zithi imithelo ilakho ukuphazamisa umnotho.
In the long run, tariffs will produce more uncertainty. From the business point of view, no business owner wants to invest in a country that might face tariffs now or in the future.
Imithelo ilakho kubangela ukungahlaliseki njalo kula somabhizimusi ofuna ukusungula ibhizimusi elizweni elilakho wetheswa imithelo kathesi kumbe kusikhathi esizayo.
Abakusolayo lokho bathi imithelo le izakhuphula intengo yempahla. Umnumzana Jonathan Ashvery owasungula inkampani yepepa Plain Coffee Company eseduze leNew York uthi iColombia ingetheswa imithelo uyabe esezakhweza intengo yekofi ayithenga kulelo.
Right now we're actually in a bit of a coffee crisis where the price of commodity coffee is at the highest it's been in 50 years.
Kathesi sivele siludungu lokuthi intengo yekofi ikhuphukile. Ukufaka imithelo kuzawengeza lolu dubo.
Abasekela imithelo bathi abathengi balakho ukungaphazanyiswa imithelo le.
That may well be the case. But
kulakho ukwenzakala njalo, kodwa akutsho ukuthi sonke isikhathi kuza kwenzakala ngaleyo ndlela. Kumele ubuze ukuthi abathengisela impahla eMelika bazaphatha njani imithelo le. Balakho ukwehlisa inzuzo yabo beqhubeke bethengisa ngentengo efanayo.
Ngalesi sikhathi kukhangelelwa imithelo engetheswa eMexico leCanada, izizalwane zeMelika zimelele ukubona ukuthi lokhu kuza kuba lomthelela bani emsebenzini, kumabhizimusi kanye lakuntengo yempahla. Udaba lolu luqeqe intatheli zindaba ye-VOA uJohn Fernandez lalwethulela yimi uTabo Kangcube oweStudio 7. Okwamanje sike sizwe ukwethula ngosithandekile Mhlanga kusigaba sabomama.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo Councilor Ntombi Zodwa Khumalo oka ward 23 eNkulumane, njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle ku council yakobulawayo.
Inhlelo ezincedisayo abantu laba baye besehluleka, izakhamizi zabe zisehluleka ukuthi zibhadale imali zezibhedlela zikhona. Avele ku kuhulumende la kuma klinika kamansipala umuntu omdala yikabhadali inhlawulo zokuthi ayekwelatshwa. Bese kusithi ke laba abanye baye besehluleka ngenxa yezinswelo ethize. Lathi njengamakhansila siyabarefera kubana bayenikwa incwadi zokuthi bancediseke belatshwe bengabhadalanga i-social development ebesiyibiza ngokuthi i-social welfare izolo. Kule ncwadi esiyibiza ngokuthi AMTO Assisted Medical Treatment Order yiyo ebayiphiwayo iyabancedisa ukuthi elatshwe kungela nhlawulo lokomnyaka lo ngabe thenga amaphilisi ukuthi nxa ehlolwa isiya kuma x-ray isiya kuma scan iyasebenza ku 12 months abese renew ake kupheleni komnyaka kodwa ke uhlupho olusuka lube khona ukubana esibhedlela zethu zikahulumende isikhathi esiningi okuningi okuyabe kufanele kwenzakale kuhlolweni sikhulume ngama x-ray sikhulume ngama scan sikhulume mhlawumbe ngokuhlolwa igazi ngokuthiyana kwalo abayebefisa ukuthi bakubone egazini okunye kwakhona kakwenziwa esibhedlela zikahulumende kwenziwa kuma laboratories la angaphandle a private yikho kwenza nje kusuke sokungathi incwadi lezi kazibi lesisindo esikhulu kakhulu ekuletheni usizo ebantwini laba bayebeswele imali uzabe yamukelwe ahlolwe bese kufaneleke ukuthi baqhubeke ngokukhangelisisa okungabe kumhlupha usezabuya njalo ahanjiswe kulezi inhlangothi ezizimele zodwa ezingayisizo zikahulumende sefanele ukuthi ayekwenziwa ama-test athile yikho kusuka kuhluphe khona lokusilela kwemithi esibhedlela uyabe sefanele njalo abuyele ama-pharmacy ayithenga kula ma-pharmacy angayisiwa sesibhedlela kube kanti ngabe kulungisiswa le imitshina kuyabe kusithi ngezikhathi kuthiwe ifile hayi incwadi lezi bezilusizo sibe lolupheleleyo kakhulu bezilusizo olupheleleyo kakhulu oluvela kuhulumende. Siyabe sikhuthaza njalo laba bezibhedlela ukuthi kungaze kwaba lobugilimbane ukuthi kwesinye isikhathi ukuthi umtshina kawusebenzi wona usebenza. Ngoba abanye labo babesezibhedlela kodwa belabo ezabo indawo lapho abazisebenza khona ukuhlola izinto ezifananayo. Usuthola ukuthi izikhathi ngezikhathi abantu bazabe bethola ukuthi umtshina uthiwa ifile kayisebenzi. Hamba uye endaweni enje uyehlolwa khona. Kusikhuthaza nje ukuthi lakho hayi akube lokubaluleka akube lokuthembeka ezibhedlela ukuze lezi ncwadi zenze abantu bathole usizo olupheleleyo.
Ukuphuma kwelizwe leMelika kumanyano weWorld Health Organization kungaba lomthelela bani kunhlelo zempilakahle.
Kuzalethu uhlupho olukhulu kakhulu kulizwe lakithi leZimbabwe nxa sikhangele ezempilakahle. Ngikhuluma ngikhangele koBulawayo, ngikhangele amaklinikhi ethu kamunisipala ukuthi besincediseka kakhulu kuma-programs athile kakhulu inhlelo eziphathelane lengculaza ye-HIV besincediseka kakhulu ngaphansi kwe-PEPFAR. So nxa ingasekho zingasekho lezi nhlelo kuza kuba lokuhlukuluzeka kakhulu kwabahlali ekutholeni usizo. Ngikhangela kakhulu nje entweni eziphathelane lengculaza HIV, ngikhangele emikhuhlaneni ethatha amathuba ebantwini ababehlaselwe HIV. Ngitsho le nhlelo ezokukhuthaza le mkhankaso ebisenzakala ukuphuma kweMelika kuzakwenza ukubana iWorld Health Organization ibe lokunzima ekuthini ibe lemiphumela emihle yenelise ukuthi inhloso zayo lemigomo yayo yonke sekumile kuza kwenza kube lobunzima kakhulu ekusebenzeni.
Leyo bekuyingxoxo loCouncillor Ntombi Zodwa Khumalo kaWard 23 eNkulumane. Njalo ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle kuCouncil yakoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga. Okwakhathesi siye kuntungameli Nkomo esipha uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama nguntungamili nkuma. Lamhlanje sisenyakatho eMandebeleni eBubi District esigabeni sesiganda lapho izakhamizi ezikhala khona ngobudlova obudalwa ikakhulu ngotsheketsha kumbe abemba igolide ngaphandle komthetho. Izakhamizi zithi intsha yakulindawo isiphenduke umhlambi kazelusile futhi abantu bayabulawa mahlayana nje. Sixoxa lesakhamuzi umnumzana Thomas Malila.
Asiphephanga endaweni yakithi kusamaqanda o ibhodlela yiyo impilo esiyiphila laphana. Yikho silezikhalazo ukuthi nga ihulumende iyangenela sithuthuke lati njengakwezinye indawo ngoba lokho kwenzakala kithi angikaze ngibuze kwezinye izigaba.
Ungasipha umzekeliso ngokwenzakalayo.
There are so many cases ayenzakale esiganda abanye ngalabo 5 years amanye ngalabo 2 years kodwa ayaphuma kuma radios ekugcineni sibona lokho kumi kunjalo. For instance ngikhulume kulo umamazala wami wabulawa kabuhlungu edayise inkomo yakhe wangenelwa ngamasela ebusuku of which kwakungamakhelwane bakhe abambulalayo bagamula bagamula lo mntwana bayalahlele bafusini. Umama watholakala emnyango wendlu elele kungani wayedlenguliwe lokudlengula ngoba laba dokotela zakukhuluma ukuthi umuntu lo wabanjwa iganyavu. Kodwa lamanje lowo muntu onguye ukuthi awenza icala ngokukhuluma kwabantu umuntu lo umfana lo lamanje ulokhe esenyathi. So ungakwana wa 4 years, 5 years, akabekwanga kwageji godi wayekelwa kunjalo kwathiwa uzibophele nguye obulele umama lo wenza into ezinje. Kodwa kuyibo abantu abahambayo abaphilayo lo mfana lo kakabekwa 4 years.
Ngamanye amazwi lapha lisola amapholisa.
Asiwasoli amapholisa. Inkamba yakithi ibambe izigaba eziningi kakhulu and njalo zisekudeni. So inkamba eyi-1 ayikhona ukuthi irule izigaba zonke lezo. Yikho besicela ukuthi uhulumende isisize ngamasotsha bezofaka kumbe i-tent the nearest police station ezabe incedisana namapholisa. For umnyaka maybe kungadeda kwehle kona njengebusuku kakuhambeki kuzwa ngehloka ma uganyulwa bangena ezikhwameni bathatha amafoni bathatha imali bathatha yonke into. Indawo yakithi ifuna ukusetshenzwa ngamaphoyisa abehlomile.
Sibonge umnumzana Thomas Malila isakhamuzi sesiganda. Zimbabwe. Sixoxe njalo lesinye isakhamuzi umnumzana Frank Ngwenya.
Abantwana bengadakwa bathethisa bayenza njani batshaya abazali konke lokhu ungaze sizama ukuthi kuyaripotwa kwenziwa njani akukhanyi. Isela uyalibamba live lihamba lezifuyo libona selihamba la. Silomunye indoda lapha kithi okuye wasuka from Cholocho wazodlala amadili lapha kithi lapha ukuthi bazotshontsha amadonki kithi la. Kodwa akula nto eyayenzakalayo ngitsho izishiwo zethu ziyaphela la. Ungaze uhambe emthethweni kumbe ngale bamaphoyiseni babe sebevele sebekhulumisene lamaphoyisa akudala njalo lezi nsuku zothiwa kusebenza isikali esincane sisale isikali esincane phela thina uthi ma uvele ungawoni into ezinini engoyabe ungazazi okwakho yawulokhu usiza ubuhlungu futhelwa.
Bathi sigoqwa sisemanzi Ngwenya, lisabagoqa yini abantwana?
Sesehluleka lokubaqondisa ngesimo sokuthi ungamuthi phu uphambanisile. So kumele amaphoyisa edile layo wena ukuthi umtshaye njani umntwana. Lapha baba kungcolile la, kungcolile la.
Lingaphathiswa njani pho?
Lesi sifiso sibi sokuthi ngayi lugale isikolo laphana kusiba lepolisi ngakungcono kakhulu.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Besixoxa lezakhamizi zesiganda eBubi ngobudlova obudalwa ikakhulu ngotsheketsha kulumango. Omkhulu wamapholisa esiganda uthe akakwazi ukukhuluma ngalolu daba. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkomo.
Amala pumalenda,
Siyabonga Ntungameli Nkomo ngokusipha uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba eliziveza ngokuthi amadela kufa leli qembu lidabuka elupane kodwa licula likwele South Africa. Nangu umkhokeli walo exoxa lo Ntungameli Nkomo we Studio 7.
Nani bantu bakithi okhulumayo ngu Silence Njongene odabuka endaweni yaselupani esigabeni saseSandpole eBunnypofu noma ezamani kule ndima yomculo sengihambile kodwa ngikahambe nzima ngisase nama albums amathathu lokho engisaluyisa lami lokho engisaphusha ngiyafisa ukuthi ngabe abantu bayangisupporta kumbe abantu bayangifollowa bangithole
ngathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani
inamba zami engitholakala kuzo zithi 0697602188 0697602188
abalandeli ubachiyela wapha manje
kubalandeli ngingatsho nje ukuthi abaqhubeke besupporta nje onke umculo njengoba lami ngena le ndima ngifisa nje ukuthi ngabe bayangisupporta kakhulu yiwo amazwi engawatshiyela abalandeli ngiyabona.
Singekehlukani ke sikhangele ebesihamba phambili. Abakumabandla atshiyene eZimbabwe bachothoza imizamo yokuguqula isekelo sombuso welizwe ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Abatsha bathi sebelahle ithemba ngekusasa yabo ngenxa yesimo esibi somnotho eZimbabwe. Silugqiba-ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.